Ingcweti ezibona ngokudumala komkhathi lezokulima zithi abantu abaningi bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-global warming. Zithi abantu sebephelwe yizifuyo eziningi ngenxa yokuncipha kwamadlelo lokuswelakala kwamanzi okudalwa yikukudumala komkhathi. Unkosazana Rejoice Moyo, ingcweti ebona ngeziswelo zikaZulu emaphandleni, uthi kuzwisa usizi okubhekane loZulu.
Ubuyanga lobu ade bungajayelekile ikakhulu ebantwini besiNdebeleni. Lokhu njalo sokwenza ukubana imizi idilike, ngoba obaba labomama sebesuka emakhaya bezama ukubana bayeselela abantwana ezindaweni ezikhatshana. Ngalokho sebesuka kakhulu, sebehamba bayekhatshana lemizi yabo, okuyenza ukubana kungabe lengqubela phambili ezigabeni lezi. Awu, obaba ontanga kanye labomama abasekho kulezi zigaba bezama ukubana bayethola ukuphila kwezinye indawo, bathole imisebenzi. Amathuba emisebenzi malutshwana kakhulu, ngoba imisebenzi eminingi iba khona uma kuyikuthi kule misebenzi kulokudla, njalo kule misebenzi yezandla engenziwa ngabantu esigabeni. Lokho yikho esikubona kuyinto enkulu kakhulu esilimaza abantu abeMathebelele North. Inqubela waphambili isikhatshana, isigaba sesisalela emuva ngenxa yokuguquka komkhathi lokho esikubonayo.
Unkosazana Moyo uthi kumele eleZimbabwe liqhube inhlelo ezizanceda uZulu kulandela ukuhamba kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland.
Sokumele sibone ukuthi amanzi ayasondezwa ebantwini, singathembeli amanzi awezulu, ngoba izulu leli kalisani vele. Awulawa amalutshwane athe la atholakala ezulwini kawabanjwe, angavunyelwa ukubana geleze abaleke, kodwa abantu bakwanise ukubana babanjelwe lawo manzi bawasebenzise. Akube lamadamu azayenza ukubana izifuyo zithole amanzi eduze, abantu bathole amanzi eduze, benze ama-projects angabaphilisa, ukubana kuvulwe izingadi ezizathelezelwa ngamasola ukwenzela ukubana abantu baphile kuleyo ndawo bengabalekeli izigaba zabo ngenxa yokuguquka kwezomkhathi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuvikela uZulu engozini yokudalwa yokukhudumala komkhathi lokunye ekolejini le-National University of Science and Technology. UNdlovu uthi kunenhlelo ezenziwa nguhulumende okwamanje okhanya zingancedi kangako abantu ababhekane lokukhudumala komkhathi.
Yebo, ufuvuza lo muhle kakhulu. Nguye lwane besithi izolo i-conservation farming akutshintshanga lutho, yi-same thing, ugatshopi if you want. Kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ezigabeni okutshisa khona kakhulu njengasemaNdebeleni, abadala kumbe ngithi ama-family farmers kakachiyane lo mumbu. Achiyane lo mumbu kakhulu, athi focus on i-small grain. I-small grain ngikhuluma ngonyawuthi, ngikhuluma ngebele lebe silaziyo, uphoko, i-small grain. I-small grain sikudimandi kulaba pheka utshwala, sikudimandi kulaba bafuye inkukhu. So nxa engafuna ukusidla uzathengisa, athole imali yakhe abesiyathenga ini, impuphu yomumbu.
Uphinde wathi kumele abalimi bafuye inyamazana ezimelana nokukhudumala komkhathi.
Kabafokase ekufuyeni inyamazana ezincane, omvundla, inkukhu, imbuzi, izimvu ezincane. Phezu kwalokho, iMatopo research is there, that's why i-research station. Abalimi kabavuselele amafusa abokhokho abokhulu, bahlanyele utshani kwenzela ukuthi in the event ukuthi akusela kudla kwenkomo, kudla kwembuzi, bangavulela khonapho zidle emafusini lawo. Bayakhona futhi ukuprocessa utshani bonobo. That is in the short term.
Ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele kudala izulu lesikhukhula, indlala, imikhuhlane eminingi lokunye.